Kwakuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Sibonga uJonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhla ka 8 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguKeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Sebesebenzelana lamapolisa ukuze abantu bangene ekhetheni ibethithikele, njalo bafuna ukuthusela amantu laba esingathi ngama-activists ukuthi bengaqhubeki kakhulu besenza izinto zombangazwe ezichothoza izanu.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kalesabi lutho loba amalunga alo ehlaselwa okumangalisayo ngabakubandla le-ZANU-PF.
Abantu kade bevota baningi, babesithi bona in 2018 bekule 1 million voters abavote ama-polling station angakavuli, but okwakhathesi sesime ku 2 million.
Kuqhutshwa ukhetho lwama-midterms kwele Melika okungqililana abasekela ibandla likamongameli Joseph Biden labakubandla lowayengumongameli umnumzana Donald Trump. Izihlobo zababhubhele engozini yomgodi kwele South Africa zidinga ukuthwala izidumbu zabatshabalale ngeviki ephelileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change elithwaliswe nzima ngeleZANU-PF lithi kalesabi lutho loba amalunga alo ekhahlanyezwa okumangalisayo ngawe bandla elibusayo. Abacatshangelwa ukuba ngabaleli bandla elibusayo namhla bethusele abe-CCC eHarare lapho ababathathele amaphepha lokunye e-Media Center belungiselela ukuxoxisana lentatheli zindaba.
Unkosikazi Fatsayi Mayere, isikhulumeli sebandla le-CCC, utshele intatheli zindaba ukuba abakubandla elibusayo bahluthune amaphepha okumele bawasebenzise ngesikhathi bekhuluma lentatheli zindaba eHarare. UMayere uthe abantu laba abambalwa babethusele okumangalisayo besithi bazabathwalisa nzima ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzenziwa ngomnyaka ozayo. Kodwa uMayere uthi kabesabi lutho lo wabethwalise nzima libandla elibusayo.
We know that, you know, what ZANU-PF was budgeting for at this stage is that Zimbabwe would be a one-party state. They tried to decimate the main opposition through all sorts of shenanigans and means, but we remain steadfast. We're going to continue to march in the fight to win Zimbabwe.
Lokhu kugcizelwe unkosikazi Ellen Chiriedenga okubandla le-CCC othi kusobala ukuba ibandla le-ZANU-PF lifuna ukusebenzisa udlakela ngesikhathi sokhetho.
Sebesebenzelana lamapolisa ukuze ngoba khathesi siya ekhethweni abantu bangene ekhetheni bethithibele, njalo bafuna ukuthusela amantu laba esingathi ngama-activists ukuthi bengaqhubeki kakhulu besenza izinto zombangazwe zona ezichothoza izanu.
Okwehlele ibandla leli eHarare namuhla kumemetheke elizweni lonke kulandela ukuhlaselwa kwamalunga e-CCC eMaswingo, eMashonaland West, Insiza, Matobo lezinye indawo ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwembiko kubandla le-Movement for Democratic Change ekhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora uthi kumele kulungise udaba lodlame elizweni.
Ibandla lethu le-MDC alikuthathi lula kumbe ngithi mahlayana ukuthi ibandla le-ZANU-PF lilobugwelegwele thile elibenzayo ngezikhathi zonke zokhetho.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Ndlovu okubandla le-ZAPU.
Yebo, siyabona ukuthi ibandla le-ZANU limemethekisa udlakela, bakwenzela ukwethusela abantu ukuthi bangayivota, njalo amabandla njengathi ukuthi engancintisi. So thina sizancintisa ngoba asifuni ukuthi izenzo zezanu lezi ezokuthi bethusela abantu zibe yizo ezinqobayo.
Umnumzana Herbert Jamuka okhokela ibandla le-National People's Party uthi ibandla le-CCC nele ZANU PF kumele axoxisane ngodlame ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo.
But into isimangalisa into A1 as a politician ukuthi kune United Nations African Union SADC, but iZimbabwe iparty ye United Nations. Why izoyeka umnangagwa ekathela umthetho ezandleni like this? Ikoti zaseZimbabwe izalopief, police izalopief, military izalopief, onke namagrounds aseZimbabwe, zonke indawo ngezezalopief. So siyacela kakhulu ukuthi international observer, European Union, African Union, United Nations, SADC, bayeke ukusetshenziswa nezalopief.
Mnumzana Mnashe Mthutha okubandla lezalopief uthi ibandla lakhe kalilani lokwenzakala namhla e-media center.
Lokhu sesikujayele nxa sisiya kukhetho kwelakithi. Siyakwazi ukuthi labo asebejayele ukudliwa bajayele ukuthi nxa sisiya kukhetho ekhethweni bahle beqalise amanga, beqalise ukusenga lezi mithiyo besithi izalo PF libandla elifuna ukugqila. Lokhu nje ukuthi bazame ukulungiselela izinhliziyo zabantu lengqondo zabantu nxa sebedliwe ngo-2023 ukuthi bethi ha salitshele ukuthi bafuna ukusiqila. Lokhu bakubone ngemva kokuba behambe elizweni lonke bezame ukuthi bedinge usekelo, kodwa bananzelela ukuthi abantu balokhu belothando lebandla elaletha inkululeko ibandla lezanu PF.
Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum leye Zimbabwe Peace Project zivika ukuba selikhuphukile inani labantu abakhahlanyezwa ngabanye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Zulu welemelika uyavota namhla kukhetho lokudinga amalunga amadale omabili ePhalamende abalisa ele Senate lele House of Representatives kanye labo sibalukhulu bezabelo. Ibandla lamaDemocrats yilo elilawula amadale omabili, kodwa uphenyo lwenziwe imisakazo lenhlanganiso ezithiyeneyo luveza ukuthi ibandla eliphikisayo elamaRepublicans yilo elilakho ukunqoba. Kulokuncintisana okukhulu endaweni ezigoqela iArizona, Pennsylvania, Georgia, Nevada laseOhio. Ukuze amaRepublicans anqobe kukhetho lweSenate, kumele ahluthunele amaDemocrats isihlalo esisodwa kuphela. Njalo ukuze athathe iHouse of Representatives, kumele ahluthune ezinhlanu. Ukuvota kuqale ngehola lesithupha ekuseni endaweni ezithiyeneyo, njalo kuzagqitshwa ntambama ngehola elifanayo kusiya kwelesikhombisa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esivotele eOhio, umnumzana Tim Muringai.
Abantu kade bevota baningi, babesithi bona in 2018 bekule 1 million voters abavote ama-polling station angakavuli. But okwakhathesi sesime ku 2 million according to ama numbers akhitshwa ngu-Secretary of State.
Wena usuvotile?
Yes, engavota ngeSunday.
Uvote ngalokho okuthiwa yiphansi kohlelo lwe-early voting. Uhambile wayavota ku-polling station kumbe uthumele i-ballot paper?
Hayi, sihambe saya kuma elayinini for over 2 hours.
Bebebanenge lapha abantu?
Bathe bona ngesonto lange-Saturday bekule over 8,000 or 9,000 voters here.
Namuhla njengoba uyatsho ukuthi abantu abaningi bavotile kunsukwana ezedluleyo, namhla khona kunjani? Ama-queues, ama-lines made yini?
Ye, ngithe ngibukela i-TV ngingakaphumi endlini, bekulabantu abaningi ngoba ama-polling stations avule ngo-6:30 ekuseni. So abantu bebesememile emalayinini kudala.
Nxa kulo phenyo osolwenziwe khona ngapho e-Ohio, kumbe lawe nxa ubona nje okwenzakalayo ukhuluma labanye abantu, kuyakhanya yini ukuthi ngubani onqobayo phakathi kwama-Democrats lama-Republicans?
Lapha e-Ohio siyakwazi ukuthi sile Senate seat eqakathekile eka-Tim Ryan lo-J.D. Vance. So bathi zindala zombili ngoba bachiyana nge-1 point. but abantu kade bese line labaningi uyabona ukuthi abakhulumi ukuthi bahamba ngayiphi iphathi, but siyabona ukuthi abantu kade be uyu kuzoncedisa ukuvota, bathi enye iprogram it was sold to the polls encediswa ngama-church. Bekulabantu abansundu abaningi lathi sibona lapho esihlala khona kugcwele abantu abavele eSomalia bebegcwele phambi labelungu labo bebegcwele. So hayi okwakathesa kubonakali, but bathi bona ama-Republicans angawuthwaza nqoba ngoba izinto zokudla le economy yizo eziqakathekileyo ebantwini.
Umnumzana Tim Muringai, sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. Abantu abaningi emhlabeni jikelele babheke lolu khetho ngamehlo abomvu. Kambe impumela yalo ingaba lomthelela bani kundlela iMelika edlelana layo lamazwe omhlaba. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe uSkhwica Mfundo Jethro Mpofu.
Nxa ama-Republican ethe athatha kuzaba lokumuncana kwamalungelo abantu. Njalo kuzaba lomumo othile emhlabeni jikelele, ngoba sibazi ama-Republicans ukuthi yilaba abalombuso ofundetheyo o-conservative, njalo balama-policies afuna ukuya ngesandleni sokudla ku-right wing. Kunzima-ke lapho, kodwa kusenjalo-ke lawa ama-democracy siyawazi ukuthi aleya imizamo leya imbono, kodwa ubufakazi obuphansi ukuthi i-America izoba i-America emhlabeni. Nxa isiphumela ngaphandle siya e-Africa, isiya e-Asia, isiya e-Europe, i-America izogijimisa ama-interest e-America. Kuyisandla sama-Republican kumbe isandla sama-Democrats. Ngakho umhlaba kumele ulungiselele khona ukuthi i-America izoba i-America egijimisa ama-interest ayo, lamandla ayo emhlabeni. Ngakho ayikuthini ngobani abazaphuma phambili, ngobani abazaphuma emuva, sibhekile sizobona. Kodwa-ke iqinisa ukuthi i-America izoqhubeka i-America emhlabeni.
Ukunqoba kwama-Republicans alubana ekuthe kwenzeka lokho kuza kuba lo mthelela bani emhlabeni jikelele, lokho esingathi i-geopolitics ngesiNgisi?
Kuzoba kanzima ngoba bazofuna ukuthi bajahe, njengoba ukhumbula ngesikhathi kuphethe ubaba uTrump ukuthi bafuqele phambili izifiso zawo ama-Republicans. Izifiso zabo eziningi ziyawafipha zamalungelo abantu phakathi kwayo i-America nangaphandle kwayo. Osungesaba ukuthi sokungathi khonokho okwenzakalayo nje emhlabeni ukuthi sokuqala ukumemetheka kwama-right wing governments kuzakwenza lokhu kuqhubekele phambili, kugcine kula mazwe amakhulu amaningi abuswa ngohulumende abalezandla ezifumbetheyo aba-conservative, njalo abangathi balengela esandleni sokudla ku-right wing, okuyimpumelelo umhlaba uyesabele. Ngoba ama-democrats noba bengama-Americans nje besenza umbuso we-America beqhubekisa phambili intando ye-America emhlabeni, kodwa bayafihla uqhuku, bayafihla udlame, bayafihla inzondo, okuyinto ama-Republicans angayenziyo.
Sithi njalo nqobe ama-Republicans athathe i-Senate, athathe i-Lower House, ayabe esekhokhela lokho esingathi i-legislature, kodwa umongameli uyabe engowama-Democrats ubaba uBiden. Okwamanje ubona lokho kungaba lomthelela bani kundlela uBiden kumbe ama-Democrats abusa ngayo nxa izindlu zombili zeparlamente sezandleni zama-Republicans?
Kuyasukuseduze lokuthi umongameli abe engani uyisiphamaso. Uyabe lawo amandla, kodwa amandla akhe abe sefiphele, ngoba uyabe senza kwenzayo efake izinoma kodwa sazi ukuthi izindlu namandla azo azikho ngemva kwakhe ngokupheleleyo. Ngakho kuzabe sokumunqanise kwasipha zamandla akhe le kululeko yakhe yokuthi aphawule, abuse, akhokhele isizwekazi sase-America.
USkhwica Mfundo uJethro Mpofu yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa loNtungameli Nkomo eseJohannesburg kwele South Africa. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bacela uncedo lokuthwala izidumbu zalabo ababhubhele engozini yomgodi eKrugersdorp ngeviki ephelileyo. Kulabathathu abadabuka eZimbabwe abayingxenye yabangamathumi amabili lanye 21 abagalule emgodini ogcwale amanzi. Isiphathamandla zemigodi kwele South Africa zithi kulabanye njalo abambalwa abacatshangelwa ukuba ngabantu bokuza ababhubhe engozini le. Abantu laba baziwa ngokuthi ngozamazama. Omunye olezihlobo ezibhubhele engozini le ngunkosazana Simangele Khumalo.
Abaselakeleyo ngulimkani Ndlovu ona 35 and then kube nguNhlanhla Nyuke iminyaka yakhe angilaqiniso leminyaka yakhe kuzoba nguDanisa Phiri iminyaka yakhe layo angikhosho ngayo ukuthi kule minyaka emingaki
nxa ungatshela ukuthi kwahamba njani
ncedisa ngokuthi bangene emgodini bayephanda khona lapho indlela athi besibisa ngayo besiyathola imali khona lapho so ngaideyi abaselakale ngayo bekulezulu so basebengenelwa ngamanzi kwaba nzima ukuthi baphume kwaba yikuselakala kwabo kanjalo
bebebangaki bonke abaphuma kwele Zimbabwe bonke bona abakade besebenza umsebenzi wona lo kwemba emgodini wona lo Krugersdorp izizalwane zeZimbabwe bonke kumbe kulabanye laba abavela kwamanye amazwe
abaningi kakhulu abalapho kwizizalwane zeZimbabwe
owabika manje umkhosi wona lo
owameneza lo mkhosi ukuthi sekulomonakalo kukhanya ukhona owakho madisi so kusenzakala leso zameko wayengabaleki waphuma esiyadinga something phandle from lapho-ke wahle wabona ukuthi kuyanetha yena wabuyela waya phakathi wahle wayehluleka ukuthi angene wabe sebuyela emuva engakaze ayefika phambi
lapha dinga usizo lidinga usizo ngani
usizo esiludingayo ngusizo lokuthi abantu laba bahanjile emakhaya abo ngoba izimali nje azitholakali
likhangelela imali efika kunani elingakanani
thana inani engalitho makade kuthatha abaquotation akhona akobo 18,000 ngomuntu oyi-1
18,000 lapha sithi amarandi angithi
yes amarandi
bonaba abathathu obaqambe ngamagama balobuhlobo lawe
yebo balobuhlobo oyisihlobo sami kakhulu ngulo oyi-1 ulimkani Ndlovu oyisihlobo sami
kodwa ububazi bonke bobathathu
yebo bengibazi bonke bobathathu ngoba bangomakhelwane sakheleni ekhaya
ekhaya kungaphi
ekhaya kuselubani egabeni lokuthiwa yikazana ekhatshana
bala bonkosikazi babo khona ngapho ungasitshela nje ngabo bona abasebetshonile
ye onkosikazi babo balabo okadanisa Phiri ukhona usesowethu okanhlanhla angilaqinisi ukuthi ungaphi then okalimkani usekhaya
wena utholakala ngaphi nxa kulabantu abafuna ukuthi baphathise bathumezele ezomali ungatshela ukubani utholakala kunamba
I think sebe kungcono ukuthi kuye kumafamilies angikhona lezo numbers zabo I'm sure ikho kungaba ngcono inamba engiyitholayo ngeyalo okibokadanisa Phiri unkosikazi wakhe ithi 0553525251 ezami 0849959339
unkosazana Simangele Khumalo uhlala kwele South Africa sixoxelaye eseJohannesburg ngocingo njalo umncintiswano omkhulu lonyaka xhumana le VOA uzwe konke ngomdlalo lo silethulela ngokugcweleyo imidlalo ingakaqali njalo isidlaliwe sixoxa labadlali abathiyeneyo abaqeqethi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke kanye labasedoha sizabe sikhona imidlalo ize ifike emaphethelweni ungakhuthi imidlalo eliza yethulelwa yi-VOA Africa. Asikholisenini imidlalo yenguqu sisonke. Kesizwe kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ilizwe leli lizavala masinyane izikolo ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-Ebola. Umkhuhlane lo usuhlasele abantwana abangamathumi amabili lambili, 23. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi ilizwe lakhe lizimisele ukukhuluma lele-Russia kukhumiswane umlotha uma ele-Russia lizimisele ukukhuluma lalo. UZelensky wethule lokhu namhla elungiselela ukuxoxa lenkokheli yamazwe omhlaba wonke jikelele. Lokhu kwethulwe ngabezindaba abe-Reuters. inhlanganiso ye-UNICEF ithi abantwana bakhathazwa kakhulu yikukhudumala komkhathi. Abezindaba be-Reuters babika ukuba inhlanganiso le ithi abantwana abafika izigidi phose ezingamathumi amathathu 27.7 million babhekane lezulu lesikhulula lonyaka emazweni amaningi. Abantwana abaningi kukhanya bebhekane njalo lokuselakala kokudla lokunye. Kusidaba sezomnotho lezamabhizimusi namhla sixoxa lomnumzana Thompson Ndlovu othengisa impahla etshiyeneyo kobulawayo. Uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ukuthengisa impahla ezokugqoka i-flea market kobulawayo.
Akusitshele sibili ngokujulileyo ukuthi uhamba njani nxa uthengisa impahla yakho, uthengisa izigqoko ezinjani?
Ngithengisa izigqoko zabantwana ezabadala. Ananzelela ukuthi ngalezi nsuku ukusebenza ingani kuyahlupha, so ngibona ukuzisebenza yikho ngani kuleyo mali ingcono. Hhayi, iqhayiphila ngakho.
Izigqoko ozithengisayo uzithola ngaphi njalo uzithengisa malini?
Okay, izigqoko ngiyawoda emesina sibuye lapha eZimbabwe sizothengisa.
Izigqoko ezinjani?
Izigqoko ezinjengamabhulugwe, ayembe, nama-t-shirt, amakepesi, lakho konke nje kokugqoka. Nezicathulo.
Ikepesi nje le yembe imalini?
Hayi, amakepesi ngathi $3 kusiya ku-$5, so kusiya ngokuthi yenjani, ngoba yabantu into zangikhona sekusiya ngequality yokuthi ilembe lakhona kuyenze sifanise intengo yakhona.
Izigqoko-ke Ndlovu?
Ngokunjalo-ke ngathi vele sukusela ku-$5, $10, $15. Isicathulo kanako ku-$20 kusiya phezulu.
Wena uyabe uthenga imalini njengoba uthengisa ngemali engaka?
Hayi, esifonini ukuthi 15,000 rand kusiya ku-20,000 rand.
Kodwa ke kuba le nzuzo yini ngenyanga okwenza ukuthi uphile le muli?
Ya, akufanani. Yela manje yakhona izabancane, kodwa akufanani nokusebenza, ngoba ingathi lapho kugejwa kubile kuthathu namasebenziswele kokokudla.
Nxa inyanga sibili isithi ngende kombane ekugcineni, uyabe uthola okunganani esingathi kungenza uphile?
I-profit ngabe ngithole nebhizi okungakanganga ku-$80 to $100. Sekusiya ngokuthi kuthenge njani, njalo sikwenzakalayo ukuthi lezikhathi lapho i-PVS iyabe iphansi, then lapho hayi ukuthi ukuthi le mali yangikhona iyabe iphansi, kodwa nxa ukuthi kuyathenga sibili $80 to $100 ngangendayo nje ezi-profit.
Ye, khonapho-ke kuphuma irenti, kuphuma into eziningi. Kule ndlu yini kumbe ubhadala irenti?
Xa lapho kuthe iy'mpahla zami zadosha, hayi kuyaphilela.
Ye, kodwa irenti-ke awubhatali irenti khonapho?
Ngiyabhatala irenti lapho engihlala khona, so irenti yami engiyibhadalayo ube-$30 so ngenyanga.
Imuli uyabe uyayithengelani pho?
Hayi, khonoku nje ethi igrosari yenyanga nokokugqoka kona kuyeneliseka.
Ye, akutshela abantu ngokuzisebenza ukuthi kunzima kanganani kumbe kuhle kanganani?
Ukuzisebenza ukuthi wawuqala kusebenza ngesikhathi sakho uyabe usihlelile, njalo ukuzisebenza akufanani nomuntu yabe mhlawumbe usebenza ngaphansi komunye umuntu, ngoba yonke into yabuyenza yabuyenza ngesikhathi sakho, ikunikeza mhlawumbe inzuzo engcono kula leyo mhlawumbe uyabe uyihola ngenyanga nxa usebenzele umuntu.
Umnumzana Thompson Ndlovu uthengisa impahla etshiyeneyo kobulawayo. Ubexoxa lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 esemahatshula. Kwezemidlalo. Sokulungiselelwa imidlalo yalonyaka eyenkezo ye-World Cup ezakwenzelwa kwele Qatar. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, Gibbs Dube uxoxe loThandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo yenguqu.
umzali wezikhathi ikakhulu ukuthi thina beZimbabwe sihlala sikukhangelela lanxa sebe singadlali kodwa idlali zami liba khona kuba lokukhangelela ukuthi kuzahamba njani kuze kuyefika ilanga lokugcina kule i-World Cup eqala kwenalinyana amaqembu esingawakhangelela yiwona nawana ahlala hlupha iminyaka yonke sikhangelele eGermany sikhangelele o-Argentina labo o-France kuye kuthi amaqembu anjengabo-Portugal lawo engaba nethuba lokuthi mhlawumbe asimangalise kodwa mina ngombono wami zeneke sihlala zisukumisa imigezo ezinjengabo-Germany o-France labo o-Italy yiwo amaqambi esiwakhangelele ukuthi mhlawumbe azakwenza njalo lekuphendula injengele indlela elilandela ngabantu abaningi ngoba indlela ababukisa ngayo umdlalo wabo bagcina bethola abalandeli abaningi kodwa bandise ukudanisa ngoba nxase kusiya phambili ngale kungani kuyabasinda ngelinye laliqembu esingalikhangelela nje ukuthi mhlawumbe kungenzakala kodwa hhayi alikho kumaqembu aphambili alamathuba okuthi ngalisukumisa imigeso
siyabona kuzwekazi le-Africa kulamaqembu akhona ngale ungathi ningakho
amaqembu e-Africa adiwa ngokuthi angathi achaya uvalo ngamabizo ayabe ehlala la kubonakala ukuthi sise-South Africa iqembu leGhana kwasekusele imizuzwana yokuthi liphumelele liyefika kuma-quarter final libe yiliqembu iqembu lakuqala elafika kuma-quarter final kodwa lokhu kwehlula kenikwe umbekwa ukuthi nxa umbekwa kwami ngahlofa hhayi sebe sesiphumelele i-Uruguay siyinqobile sisiya ku-quarter final kodwa lokhu lakho kwehlula ngendaba yalolo valo engikhuluma ngalo kodwa sikhanyelele ukuthi hhayi wona amaqembu anjengaboGhana wona lawana nxa kuyikuthi bengakhona ngale kungaki lemsindo ekakhulu owemali uyakwazi ukuthi khona nxa sisiya khona lokuwet cup amaqembu e-Africa andise umsutsho kakhulu into ezemali kodwa kulesi sikhathi singahamba kungelamali amaqembu anjengaboSenegal khangela ubone abadlali abanabo bana abadlali ababendimela kakhulu afike edlale esiqongweni somsono wenguqu ngakho-ke sisiya ku-World Cup akulalutho akulavalo abazashayo kodwa okwandisa ukuhlupha izindwangudwangu bezimali kodwa angithi lapho besengifuna ukuthinta nje abadlali khonapha e-Africa ikakhulu iqembu leSenegal ngakhangela abadlali abalidlalelayo hhayi ithuba lokuthi kungafikwa khahlana li
lapho lizwe uthandazani zimbwa ingcwethi kwezemidlalo yenguqu exoxa ekobulawayo Live talk namhla sixoxa ngokhetho lweMelika olwama midterms oluqhutshwa namhla singeke hlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi kalesabi lutho loba amalunga alo ehlaselwa kumangalisayo ngaba kubandla le-ZANU-PF. Kuqhutshwa ukhetho lwama-midterms kwele-Melika olungqililana abasekela ibandla likamongameli Joseph Biden laba kubandla lowayengumongameli umnumzana Donald Trump. Izihlobo zababhubhele engozini yomgodi kwele-South Africa zidinga imali yokuthwala izidumbu zabatshabalale ngeviki ephelileyo. Sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Mina ibizo lami nguGaino Gumede Saidi ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu. Lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voa.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri Zimbabwe.